Udaba lwase Afghanistan luyahlupha beluzahlala luhlupha vele ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle ngakho ke khona lokho kweISIS lokwabo Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili iMelika yayingasoze ukulungisa ukuqede du kubuhlungu ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke iminyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo 70s 80s 90s kuze kufike namhlanje ngokuba siyakhumbula ukuthi iAfghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubone iISIL ibomba ngoba iISIL ilwa leTaliban iTaliban kayifuni njalo iISIL kanti ke iISIL ithethe iadvantage yokuthi abemelika nampo asebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babe banengi sokuza baforce ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa leIISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuchiya umongameli iBiden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba.
Okwenzeke eAfghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasosha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe izi-target ngokuba vele ama-terrorists nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni ngoba kusela umuntu osetsha kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle ngakho ke bekulula ukuthi babula labantu ke uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngalendlela edala isixhobexhobele siyana ukuminyana lokuyana e-airport lokhu bekungasoze kwenzeka kanti ke lapha abamvikelayo bazathi vele abekungelanto engenziwa sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan kodwa ke umbeka esibangeni esibi sokusolwa kakhulu uzasolwa solwe kuze kube nini nanini ikakhulu kuzona lezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyana esisibone e-airport.
Njengoba sokunje Ncube iMelika labangane bayo kuyini abangakwenza?
UBiden la coalition forces bafakwa esimeni esibi kakhulu ngokuba bafuna ukuphuma mhla ka 31 August kodwa ke laba abanye bayakubeka futhi kucaca ukuthi lanxa ungakenelisi ukukhipha bonke abantu bakho lezihlobo zakho labangani beni beAfghanistan nxa lingazama ukuhlala kasisoze sivume kutsho yona impi kanti ke bona beMelika lalaba abancedisana labo ngeke baphume bachiya abantu beMelika kuyona leya ndawo kutsho khona ukuthi mhlambe kuse ukukhuluma nje kweTaliban ukuthi asoze sivume lokho asoze sivume lokuyana kodwa usengabona sekukhulunyisweni kwavunywa kwavunyelwana kwangezelwe izinsuku zokuthi kuqhubeke kuse phambili nxa kungasavunyelwananga kusho khona ukuthi kuzaba lokulwa okuzaba khona okuthile ukuze iMelika ikwazi ukukhipha bayo angiboni ukuthi izasuka ibaleki bachiye angiboni ukuthi oFrance labo Britain bazosuka bachiye abantu ngakho ke nxa kungavunyelwanga le Taliban kusho khona ukuthi kuzaba lempi ezaqhubeka kuze bakhiphe abantu babo bonke okuyinto eyingozi kakhulu.